siyalambulela wesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatshalo abatsha kubandla leCitizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota
inhlelo esiziqhubayo ukuba khuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuya register ukuba landa lapha abahlala khona nge constituency kube lamakhombi abahambisayo ukuya register efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade esuka lapha ahlala khona esiya efamona so uhlelo esilalo ngelokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyo register ukuvota yebo abantu bayabuya ngoku ngibabo kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngatsho ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga so laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe ibirth certificate labo babe lelungelo labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023 phathisa njalo labangela ama ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona khona
Abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota
yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa sibili ehlelweni lethu lolo lokuregister ukuvota kuyajabulisa kakhulu sibili hayi kancane basukumela phezulu
ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi liqopha abebandla lesicc kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta
sikhuluma labo ezitaradeni abanye sibalanda endaweni lapho esazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu indawo ezinjalo kubo Harden and Sly kobulawayo laphana siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu yikhapha abathenga khona impahla yikhapha abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebechayisile ezikolo kumbe bengabangane nje la kubo City Hall yikhapha esihamba khona nje silanda indawo lapho ogcwala khona ontanga abanye yibona bake abazisebenzayo uthola ukuthi umuntu yabezithengisela nje lomsika wakhe thengisa amatomati siyabakhuthaza labo bombana sibalande la esimtshele ukubana nxaye labanye bakhe babuye babuthane babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukuregister ukuvota kumbe nxakula labo laba abalohlupho lwezithupha kumbe ama birth certificate senza ngokunjalo lasezinkonzweni lakho siyahamba siyokhuluma ke lama youth leaders akhona le ke ezinkonzweni ukubana nxabe khona abafuna ukuphathiswa ngokuya register ukuvota ngabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota siyancedisa wonke umuntu njalo okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga ikwapha abakuthana khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga bayaswela into zokwenza so sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaza ukubana betshintshe ikusasa labo ngoba nxa bona bengasukumelanga phezulu ukuza sukuma ubani ngoba kulilungele labo ngoba ikusasa lengeyethu esizama ukuyilungisisa hayo omunye umuntu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuhlanganiso yeCitizens Coalition for Change wobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhona pha Washington DC.